uhlelo lolo ngokuthi sifundise abasakhulayo indlela abangasebenza ngazo umakhalekhukhwini babo ukuthi bethathe nje indaba ezenzakala ezigabeni zabo. Siyakwazi ukuthi in the last 10 years ufike ezingeni eliphezulu kakhulu, isipeshali eZimbabwe sasithola ngokuthi yonke into eyenzakalayo isikhathi esiningi abantu begcina besebenzisa ifoni ukuthi bethathe imifanekiso, bethathe amavidiyo. Selapha zama ukuthi abatsha bangasebenza njani amafoni lawa ukuthi bethathe into ezenzakalayo bengahambi manga, bengayengezeleli. Kodwa sikhuluma exactly khona okokwenzakala ngoba isikhathi esiningi kuhlupho lwabo-WhatsApp labo-social media ukuthi abantu ngezamanga abaningi esengathi esengigcina futhi kusenza i-fake news zizama ukuthi bakwazi ukuthi lokho abakuthele ezane yizikhali ezingayakha kubezilise sikhathi benanzele ukuthi bakusebenzisa
njani. Kulezi nsuku abantu sebephongukuthatha amapikitsha abomakhalekhukhwini babo, amapikitsha amanye ayethusayo even abantu abafileyo. Kulibona kuyinto enhle yini?
Well, that is part of the training. I can't remember it was. Some we never have touched, and we never even touched. In our certain kind of law, maybe was doing my easy thing. Suppose I start as a queen, or I went out with 2,000 to a local city. So, class, if you don't know, was not something about from the band. Iziko kakhe ngicabanga bese kwazi ukuthi inhouse telephone yakho isandleni kuningi ongakwenza. Njalo kumele ukhumbule lo munye umuntu nxa usethetha umuntu obheke ku-accident afana wafa wakuhlobo zakhe zasezikubona ku-Facebook kumbe ku-Twitter kumbe ku-WhatsApp baza kuza njani. So izinto ezamukuthi sikhulume ngayo sikhuthaze bahlo ukuthi be-responde.
Abantu abaningi bayaluthakazelela na uhlelo lonolo labantu abaningi asebebhalisile ukuluqalisa.
Yeah, abantu bayazithakazela kakhulu safa kwi-application yama-i-advert ukuthi abantu be-apply-e. Ba-apply-e abantu abayi-168, thina sifuna abantu abayi-16. So kuthesela ukuthi abantu bayafuna ukufunda bayaluthakazelela uhlelo lolo esizama ukulifaka la.
Luyaqalisa nini njalo luphutha nini?
Uhlelo lolu lingabizinhlaka ezintathu. Luyaqalisa ngo-January 15, isiteji sakuqala. Isiteji sesibili base befunda ngesiteji online, befunde besezindlini kwi-intanethi lapho bebhala ama-assignment. Then ngo-March bazabuya for u-phase 3, yiko lapho-ke abazabuya sebezoqedisa. So ngingathi luhlelo oluyathatha inyanga ezintathu.